abantu abalakudla nalowo muntu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bazama ukuthi barotate kumbe bashintshane kodwa umlutshwana lwalo muntu kudingeka ukuthi kungeze isisindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga total especially imahloko yonke nje khathesi ngikhuluma nje isikwakwa ngisho sona isifuya sidobhe lutho sidobhe amahlamvu
kwabiwa njani lokhu kudla emaphandleni ubone ngani bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana
kuvele kuhlala kulo hlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayaphatha uhlangothi oluthile kungakhalelekekile kumbe kwezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balempiza zemdeni and so forth but-ke into engiyinanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labana abayibo abafuna ukudla kakhulu abagobhileyo esingathi ngesikhiwa ngama-chronical illness or those who are very weak.
EMat-South abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bathola abantu inzuzo ngazo
uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu lalikho yebo anala uthi umphefumulo kutshengisele ukuthi ukugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo kathesi kagazi ilantengo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo izele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwakhonkot ematopo north bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphezabo ezinye bazibuyisele emakhaya base kungcono-ke ukuthi bazigcine inkinga ababhekane layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla lakho kukhona emadolobheni yebo kungabe kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bengithenga besesida inkomo ya kukhona khona lokho kodwa inzuzo-ke ayikho.